Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Lingali fuga njani zulugandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 17 mabasa 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje ibandla leCCC selichayele ihlombe induna umaduna wefilabusi.
Yazi bakithima bachayiza impembe benzani bafuna ukugwenxa ukuthi ube ngomunye kwezinduna ezigijima lombusazwe.
Umama othiwa nguye owathumela umlayezo wokuthi ufuna ukubulala osanda kugcotshwa ukuba induna yelubhane uGumede uyalandula ukuthi nguye. Kambe kungaba kunguye na? Lalela uzizwele.
So ivoice le ngabani ukhangelwane yazi ivoice ubonani ngabani ivoice le ikhuluma lapha sichayile
angazi uthandi umnawo amuthandi angazi uthi ukuhamba njani ngoba nguye engilwa la nguye uma ngivakele ipoison.
Intatheli izindaba zikhalaza kuqula lesadak elizohlola ukuthi umumo ulungele ukhetho na ukuthi azikhululekanga phambilini kokhetho.
Njoba libonile lapha nemhlanganweni ukuthi intathelo eziningi bezikhuluma ngendaba yokwesaba.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Ibandla leCCC selichayele ihlombe induna umaduna wefilabusi ngokugcotshwa kwakhe. Umaduna ugcotshwe emkhosini obulomongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga ngeviki edluleyo. Ngesizwe amazwi esiwathunyelwe ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leCCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Umthwakazi jikelele leZimbabwe jikelele sihlanganisa umzilikazi amajobana lomambo amakhosi emvelo amakhosi eZimbabwe sithi amhlophe athenke dabula mahobo mafu umzukulu kaJim umntane inkosi umzukulu kamzikazi sithi amhlophe njengoba sucotshiwe ukuba ngamanye amakhosi eZimbabwe awendulo usapho lukamzikazi isizukulwana sikamzikazi sithi bayethe dabula mahubo konjani kamafu abantu bonke bathi kulapho ezanikezela khona. Siyabonga kakhulu thina simelelwe ngu-Advocate Chamisa lebandla labantu Citizen Coalition for Change sithi inkosi kayikubusise ikugcine njengabo Solomon abaphiwa ingqondo ezibanzi sithi busa labantu inkosi ngabantu njalo amandla avele ebantwini. Sithanda ukunxeba indlebe ukuthi inkosi ubabamkhulu ozala wena umafu unkonjeni uhlutshwe kakhulu ngamabhunu wahlutshwa kakhulu ngabantu abazuza uzibuse abebandla lezanu PF. Sithi ke wena njengojaha osakhulayo inkosi legazeli elisagijima umzimba unanzelele ukuthi laba bantu bangakungenisi ezombuso ngoba wena uyinkosi yomdawu inkosi kalo kamzilikazi. Yazi bakithima bachayiza impembe benzani bafuna ukugwenxa ukuthi ube ngomunye kwezinduna ezigijima lombusazwe. Hachibo inkosi yabantu inkosi yohlama yikho ke izizwe zonke lezi zizakhothamela wena sithi bayede dabula mahubo konjeni umzukulu wesilo umzukulu kaJim ijaha linsiza labo ugodlwayo kubantu bani ungani ungabusa kuhlukane lezi labanye ababusa belandela ezama political parties wena ngumdaba siyabonga ungani uNkulunkulu ngakulondoloza uzukhulu khokhobe ubuse isandla esibunene esibuswe nguThixo siyabonga sithi bayethe
umnumzana Felix Magalela Sibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla lesiCC umama othiwa nguye owathumela umlayezo wokuthi ufuna ukubulala osanda kugcotshwa kuba induna yelubhane uGumede uyalandula ukuthi nguye uQobo ngeviki edluleyo uZulu usele bambe owaphansi ngemva kwamazwi la ahlasimulisa igazi awethulwa ngumama lo ekhuluma locathangelwa ukuthi inyanga esithi ufuna ukubulala uGumede ngemithi ngesizwe amazwi la
Umeluleko umtaka Gumede lo wamzala phandle onguye othathele uSandras ubuduna uhlala edorobheni nguye ngimtsho ukuthi cupha wena khona ngapho inhlabathi amaveri emota khona ngapho ubusuhlanganisa le mthandazo yokutsha abantu ayenzi extent inyanga le isiyaphela vele ngase esefile ngoba usengikhathazile malume umfana lo usengikhathazile sibikathe siyanisela xoloshe ngakuzamela iplan emtaka mama zamela iplan kubongwami lawo esungithu zamela iplan mo umeluleke umntane different kaGumede Umodelo. Atsokathe uthathele uSandras ubuduna segcojiwe le mota sehamba ngemoto soyikonsithi ngemota sokurayithi ke manje umtshaye ne-extent.
Lawo yiwo amazwi awethuse abaningi awethulwe intatheli zindaba yestudio 7 uEzra Jesus Banda uvakatshele omunye umama olobuhlobo lenduna uGumede. Obecatshangelwa ngabaningi ukuthi nguye owethula amazwi la kodwa yena uyalandula kesizwe ukuthi yena ucabangela ukuthi ngubani owethula la mazwi
So ivoice le ngabani xa ukhangela yona yazi ivoice ubonani ngabani ivoice le ikhuluma lapha sichayile
angazi uThandi umna wami uThandi angazi uthi ukuhamba njani ngoba nguye engilwa la nguye uma ngivakela ipoison
umna wakho
so la khathi
umna wakho ubone ngani ukulisana
ay vele ngathi vele long story lo mna wami ngoba kwake kwathi kwakungama 90s. Sala phansi ngamphethe ba. Sikhona lapha edorobheni.
Laselisiba.
Esithi kwangkhona wayekhuluma labo makhelwane. Esithi kwangkhona mina ngithethe indlu kaAntwat. So indlu leyi ngikhohle ukuthi ngiyami aso yami ngithi labo bayifuna ngoba indlu yakho Antwat, indlu kaAntwat. So
ya trutha le ivoice le.
Khathesi ngiyamangala ke sokuthiwa yimi engikhuluma lawo mavoice, yimi engikhuluma le nyanga le ephendulileyo mina angazi
lutho. Ifoni yakho ingaphi? Ifoni yakho la. Ile WhatsApp. Ulo muntu uyawukhulumela ngendaba zale nduna efakiweyo.
Hayi, mina okwami ukuphela ngikhuluma labantu abami angaze kuthi ngikhulume ngayo
kutsho ukuthi ivoice le abathi singiyakho uniyaconfirm ukuthi ngiwumna wakho Thandi ungakuyizwa kodwa kumele umuzwa nto umna wakho ungayizwa ukuthi ivoice yakho
ukuthi umuntu anje uyazitshintsha umuntu uyazitshintsha
ukuzwe njani ivoice le ungawukhangelela njengomuntu omdala uyizwa njani ivoice le angithi ukuthi into enjani njengomuntu omdala ukuthi nxakuzokuthiwa nansi ivoice ethu umuntu abulawe
ngithwele nzima kakhulu ngoba izinto esengizikhrethelelwa sezinzima kimi sisempilweni yami sezinzima ngoba iy'nkulumo zibuya ngapha zibuye ngapha empilweni yami ngoba khathesi kule ndaba yendlu yona le
esikuyo le
umfana lowo yebo ukuthetha ubuduna angila ndaba la kodwa sekuhamba efuna indlu uthi ufuna
indlu yonale
uthi ufuna iplas
indlu wayitshilwa ubabakhe
uthi ufuna iplas eplazini ngahamba ngitshelwa ngomunye ukuthi kangigijime ngiye ngaelupani ngiyetshintsha iplazi ngibize mina ngoba wayesesende imeseji ukuthi ufuna
ukuplazilikabani
ngelikagumeti
lapho uhlala khona sefuna ukuthathela
yeselifuna akuhlali muntu ngile
ibe ukukhumbuza abantu umenyezwa uthe sifa ukuthiya wena unginkosikazi wakhe
yebo
akulo munye unkosikazi wesibili ade khona
mina ngondlwe ngu-anti wami uMandebele engondla uMandebele ngangimncane ngakhulela kuye kwakungela umntwana owayehlala laye umntwana owayehlala laye wayehlala lomntaka bhuti wendodakhe okabhenja udala ehlala lo Lazaro umntaka umzukulu umntaka dadwabo kaGomet wahlala lo Oziya uOziya wahamba nje ngesikhathi sempi
uzizwele lawe mlaleli sizazama ukukhuluma lo dade wabo okuthiwa nguThandi othiwa nguye ongaba wethule amazwi la sizalethulela esizakuthola
asambeni madoda siyovota
asambeni madoda siyovota sivotele inkulu
asambeni madoda
siyovota sikhalaze kuqula lesadaka ukuthi azikhululekanga phambilini kokhetho intathele izindaba zibe lomhlangano lequla leli ngemva kokuba lihlangane labezombusazwe umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa yena uhlangane lequla leli ngolwesihlanu walitshela ukuthi umumo awulungelanga ukhetho olukhululekileyo ngoba kukuningi okungakalungiswa okufana lokwethulela uZulu uluhlu lwabavoti i-voters roll lokunye okuningi asikuzweni kuntathela izindaba yethu umlondolozi Ndlovu esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Iqula leli likhokhelwa ngumahluleli uTijeme Dlamini owakweleSwaziland. Ekhuluma le ntathela izindaba yeHarare, uDlamini okhokhela iqula leSADAG Advisory Council uthi bangaxoxisana lamabandla ezombusazwe lenhlanganiso ezishiyeneyo ngezokhetho.
Lebe sikutelekela lapha kubitwa ngesilimi ukuthi pre-election assessment mission, usho ukuthi kutohlola ukuthi kulolu khetho lesiya kilo ingabe lelive lilungele ukuthi liqhubeke libambe lolu khetho.
Ugcizelele esithi ukuza kwabo kuleli kuzancedisa ukuba bezwe ukuba imithetho eselizweni iyahambelana na le mithetho esetshenziswa ngabe-SADAG,
so that ekugcineni kwakhona sitoba ne-region bonds awu kubusika kwayo kude imisindo leminingana kuyafunyelwa lawo.
Abe-SADAG laba babuzisise ngokukhangelelwe ngabaphathi bezindaba. Enye intatheli izindaba esebenza izimele uGracious Sibanda utshelele umhlangano ukuba intatheli izindaba eZimbabwe kazikhululekanga ngesikhathi sokhetho.
Njoba libonile lapha emhlanganweni ukuthi intathelo eziningi bezikhuluma ngendaba yokwesaba ukulanda imhlangano yepolitiki ngoba kusuka kube nzima ukuthi mawuyintatheli uziveze.
Lokho kugcizelelwe zintathelo izindaba eziningi ezingene umhlangano lo. Umnumzana Mabutho Moyo okubandla leZANU-PF uthi
abantu beZimbabwe bayabona ukuthi uhulumende weZANU-PF nguhulumende ofisa ukuthi bethuthuke emhlabathini lowo abawulwela kanzima asebe ubambe ngezabo izandla. So hayi asethuki.
Okubandla liphikisayo umnumzana Felix Mafalaye uthi
kodwa sibona amanye amajournalists eZBC leState Media sebe sima kuma primaries eZANU-PF. Lokho kutshengisa ukuthi the unprofessional. Abame lokho kwenza utani babahloniphe.
Umnumzana Desire Chuma ingcwethi kwezombusazwe ezimele uthi ulutshwane okungenziwa inhlanganiso ye-SADAG ukuguqula indlela ukhetho olwenziwa ngayo kweleZimbabwe.
I-SADAG kade yayenza ama-elections lawa ibuyezwa monitor ama-elections lapha eZimbabwe. But akula inguquko eyayingenzakala. Of course they've engaged the media and they are going to engage other stakeholders, but they've been doing that for quite a long time.
Iqula leli elikhokhelwa uDlamini lamalunga agoqela unkosikazi noThemba Chubuyeja, umnumzana Makabole Mafiri osebenzela iSADAG lomnumzana Elijah Munyuki. Ukuthi lingaqeda ukuzwa imibono yabantu libe selisipha iqula leSADAG organ on defense and politics yona eza kutsho ukuba bazaye bekhona kuqhutshwa ukhetho olukhulu lonyaka eZimbabwe. Ngimele iThuthu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Siyabonga mlondolozi. okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi njengoba ilizwe lisenelisa iminyaka engamachumi amane nantathu lizibusa kusasa, kumele zonke izizalwane zibe kwazi ukuthi ilizwe ngelethu sonke. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ibandla leZANU-PF seliqalile ukupha izimoda amalunga ebandla wonke anqoba kukhetho olwedluleyo lokudinga abazalimela kukhetho oluzenziwa kunyanga ezilandelayo. Kulezigaba ezingamakhulu amabili 210 elizweni. Okwamanje selithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7, Studio 7, ngiyalibingelela lonke kuStudio 7 okhulumayo uNkumalo weBotswana. Ngithanda ukuthakisa abantu bakithi bemathebheleleni ukuthi benanzelele le into ebuya lebandla le-CCC yokufuna ukuthi kuvotelwe abantu bengazakahle. Bantu bakithi esiNdebeleni, asivoteleni abantu bakithi esiNdebeleni. Singeke sikhethele ubani iparty ukuthi ajoyine yiphi iparty. Yoyo iparty yona i-right akulanda, but asivoteleni abantu bakithi ezabelweni zakithi, umuntu esimaziyo. Ya sekeleni kurojwa siphonge uvotela abantu esingabaziyo ezabelweni zethu, lokubuye kube nzima ukuthi sibatshele izikhalazo zethu, into esikhala ngazo. Asivoteleni abantu bakithi fanele bezindebeleni. Ake livule ingqondo kumane emaqandeni, votelani abantu bakithi endaweni zakithi. Lina linjalo ze liyevotelwa emashonaleni, indawo yakhona le. Ake livuse ingqondo badala.
Bonani studio nabalandeli babo, ngilulise igama nguJoseph. Ngikhuluma ngilapha phecheya, ngikhuluma ngendaba lo indaba le e-gold mafia kumele investigate. Angiboni into ethola investigatewa la. Into emele yenzakala ukuthi uMnangagwa kuphela kumele step down, uthathe u-vice president ayainvestigate engaphandle, ngoba igama lakhe liqanjila. U-auxilia liphaka ulo mprofethi wamanga lo uthiwa ngu-ambasada oprofita amaqanda or amatamatisi efijini abotshwe naye. Wonke amadoda afakiwe orushaya labo bangikhona ababotshwe ngoba baveze, ngoba imali le ma ungalungisa ifake kwezibhedlela imigwaqo, ilizwe leyani ngaqonda libe lihle kakhulu. Le misebenzi ivele, labantu basebenzi, labantu bayelakha ezibhedlela, iningi le mali ungathola ukuthi ama-akhawunti abo khonale kwaDubai kuphi kuphi bamasimamiliyoni, uzothiwa umuntu lamamiliyoni oyithiwa ngehebhedi bangikhona labo beloko berobha abantu besithi bona bangabafundisi, bekwazi ukuthi ayikho nale nto yokufundisa abayenza. Into ebenzayo ubuqili kuphela, berobha abantu impilo zabo bebatshontshela. Hhayi sela baboshwe kungela kula kuinvestigetwa, ukuinvestigetwa phela iqedile i-Aljazeera yainvestigetha ngabo. Yikho kona okwenu kubona yikho kwenzaka into kudala kusenzakala futhi kunenge lingakwaziyo.
Linjani, ngiyabingelela kwa-Studio 7. Ngokokuqala igama lami ngu-Dorothy Sibanda. Ngokokuqala manje ukuthi ngikhulume nami ngithi kuphawula kwa-Studio 7, kodwa ngibuhlungu kakhulu kwa-Studio 7 uma ngibona le nto eyenziwa ngu-President uMnangagwa. Hayi, asiyo kahle. uMnangagwa mbona nisesihambela phambili isiko lakithi. Ngibona ngani iStudio 7 uMnangagwa bengadingeki entweni zakwaMthwakazi. Hayi kabi, kodwa sehamba kakhulu, sevusa sefuna ukuvusa neziphofu amehlo, ukuvula amehlo. Hayi lokho nje nongaboni nje mela kubone ukuthi hayi aseyiyona, aseyikho kahle. Ngoba thina siyazi ukuthi izinduna ngesiko lakithi. So mase ziyogcotshwa uMnangagwa, liyabona ukuthi ngamanzi ne-oyili into ezingahambisani. Hayi esiphakameni, sicela masiphakame singabantu besiNdebeleni, masingayivumeli into ezifana nalezi zenzeke esiNdebeleni. Ngiyabonga kodwa ndabukile ngento eyenziwa ngu-president wethu. Kumele ahambe yebone, yeba siyali, kodwa makangangeneli ezinye izinto, makazihloniphe into ezisiNdebeleni. Ngiyabonga.
Studio 7, Studio 7 linjani? Studio 7. Labasakazi we Studio 7. Mina indaba yenza ngiyixhasa lapha ngitsho ngokuthi lo sisi lapho okhulumayo lapha ethi yena usisi lo ethi abantu bemashoneni usazobafaka elobani basezobafaka kulobani. Lo sisi mele sikhumbule ukuthi phela bakhona abantu asebehlala ngapha esiNdebeleni ngapha ukuthi basuke emashoneni abelishona lo muntu abelishona kakho umuntu ngaleso sikhathi lokho esathanda amashona indlela yenza khona phela kahle kahle elizwe leZimbabwe lidivayidiwe abantu abananzeleli abantu bakithi abadala sinanzeleli ukuthi iZimbabwe vele yona ngokwayo iqunyiwe. So umthokazi mayisithi yaqhuma ilizwe i-right ngoba vele ibonile ukuthi liqunyiwe straight ayikho into eyenzakala emaNdebeleni iharali ungakhayela iharali ugoqwe iharali ukuthi unjani kodwa emaNdebeleni ngitsho kufile konke okungayokuthi thi umnango wakho usapota one side. So ma umthoka isithi fuquma iyekele niqumilizwe and then ma isitsho njalo abantu abaningi bona bazoyisapota kakhulu bona bazoyisapota kakhulu bazoyilandela ngoba i-triple C ayila msebenzi ngoba la ngiyemashoneni still vele lapho kuzoba njalo kubona kanje kubona kabi. So still vele kuzoba njalo vele khona yaze ivotele i-triple C kodwa vele kuzoba njalo kuphela akuzozoyitshintshe lutho la uzodonsela esayidini yakhe lokho lifuphamisa abanye abantu lisehlule ukuziphakamisa.
Thokazi womdleli vuka njani njani lonke basakazi okhuluma ngumasenga. Hhayi ningakhohlwa ukuyavota abantu bakithi asamenisevota sizama ulungisile izwi lakithi into zokukhuluma abantu becabana sasebenzi manje. Okwesibili kulo mama lowo bekhala nge-Helen Suzman ukuthi ayibuyanga kuye kathi ufunani kahle kahle yini acabanga ukuthi ubezayenza yena ubehlalele ningadinganga yena amaloya oright wahamba wamela abantu makuwukuthi uboya lokho okwenziwa yilawo abantu kuwrong kahlahle yena yini alayo kahlahle angasiza ngabantu azi ukuthi kungcono ukuthula kulowo phongu ukuthi uphonge umana nje phambi kwabantu uzamoshela abantu njengento eyenzekela msebenzi akula umuntu akalantshe ivisenti yokubhadala iloya encemela abantu kodwa uyaphongubele umana abantu bakithi akazi ukuthi linjani vele.
Ngingelele enkundleni ngingabe linjani lonke basakazi themba lapho elikhona liphilile basakazi. Uma ungabheka nje kusuka lokhe kwafonywa iZano ngo-1963 iZano kahle kahle ayinayo imbali enhle njalo iZano yona vele ukuphatha kumbe ukubusa kumbe ukukhokhela ayikuphiwanga. UNkulunkulu kazange abanikeze laba bantu ukuphatha abantu kumbe ukukhokhela abantu bavele kahle kahle uma babhekile yonke into yabo abayenzayo ngiyokusebenzela ezikhwameni zabo betshela abantu amanga. Ubesubheka yena lowo onguprezidenti ngesikhathi samanje ukuthi irekhodi lakhe alikho lihle laye. Ngaleyo ndlela abantu bakithi iZano ingeke isenzele lutho iZano no izasebenzela ogawule abayibo abaseduze lezano abangabathengisi bethengisa abantu besizwe sasemathebeleleni betshela abantu amanga betshela abantu ukuthi izano silungisile imigwaqo siyenze yonke into. Iviki leli liphelileyo ngibe ngisekhaya ma usuke eBedbridge lapho siyafika kobo West Nixon lapha kuyayangisa impela angazi ukuthi iZano ikhuluma ngayiphi development ngoba i-development abakhuluma ngayo ngiyasezindlini zabo hayi esizwe. Kube sokusithi lina abantu be-CCC nanzelelani ngiboni ngathi lani likhampena lilele alikwazi ukuthi abantu elikhampe eliphikisana labo ngabantu abanjani nanzelelani ngoba lizachawa 10-0 khona laphana ngobutsotsi bezano.
Amazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, kulabasakhulayo abane abadutshulwe bafa izolo egigini lokuthakazelela ilanga lokuzalwa komunye wabo edolobheni le-Dadeville esigabeni se-Alabama. Kusiyafika izolo ebusuku amapholisa abelokhu engakazisi isizathu esibangele ukudutshulwa kwabantu lokhu lebizo lomuntu owenze lesi sihluku. Kolunye udaba lwezemelika abanye belokhe besithi umongameli Joe Biden kumele engancindisi kukhetho oluzayo kodwa adedele omunye osakhulayo ngoba yena usegugile. Kodwa abanye bathi umbuso kaBiden uhamba kuhle sibili. Sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ye ungakhangela foreign policy kaBiden ingathi iyuhlanganisile umhlaba ngoba ungakhangela uqathanise phakathi kokubusa kwakhe uBiden ekhangele kwezangaphandle kwelizwe usuhlanganisa lokubusa kukaTrump ekhangele ezangaphandle kwelizwe kuyizinto ezimbili ezijene. Ungakhumbula uTrump waba umuntu waquma izinto ezinengi, waquma lokhu, walahla lokhu, wathethisa lapha, wathini lapha. Umhlaba wawusungathi awusuphambene kawusakwazi ukuthi kathi manje onguye osekhokhela ngubani emhlabeni ngoba i-America ngithi zenza ipolisi elikhulu lomhlaba. So ke lapha ungakhangela uBiden wabuyisela konke lokho okwakuqunywa nguTrump lokho. Ungakhangela thesi impi le eye-Ukraine le-Russia. Iyakhokhela i-America khonaphana iloke ikhokhela ibambi NATO ihlanganise amazwe. Ngibona ngathi ngakukubi kangako ngoba khathesi nje umsekeli kamongameli uKamala Harris ubehambile ekhona ngale Africa. Lathi kasi asichiwa ngaphandle kakhulu i-Africa ku-foreign policy lapha. Mbona ngathi akukubi kangako ngeza ke ngibone sengathi umhlaba uyaxokozela ngenxa yokuthi uBiden uyehluleka ukuthi abuse umhlaba. Uyamukelwa kuhle angabe ngumuntu lowana oninwayo ungathi asomuntu ophethe kuhle izinto zakhe. Yiko lokho engikubonayo nge-foreign policy yombuso kaBiden lapha e-America ngalesi sikhathi.
Umnumzana Raphael Mthombeni ngocubungula ezombusazwe.
Hello? Hey, I church office yini? Yithi kuse church office yini? Akuna problem, befuna ukubuza ukuthi ningaba le charge yefone lomlomo omncane yini? Kathe church office le church yani? Oh, sorry my sister, let's see your charge on my phone. Okay, fine. Ciao. Captain Charge Office Lee Chachari. 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 Okay, fine. Ciao.
Ngakugqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ibandla le-CCC selitshayele ihlombe induna uMaduna weFilaphusi. Umama othiwa nguye owathumela umlayezo wokuthi ufuna ukubulala osanda kugcotshwa ukuba induna yelubhane uGumede uyalandula ukuthi nguye. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo nguChris Gandela.